Iqembu lenkezi Platinum linqobele Pamplemousse leMauritius nge-1 kanyanga ngomgqibelo kuhlandla lesibili eleCAF Confederations Cup Preliminary Round. Lokhu kutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa lempumela yomdlalo wehlandla lakuqala waphela zingutshikilobhanqa 1-1 kweleMauritius, iqembu lenkezi Platinum linqobe nge-2-1. Kubanga elilandelayo elomncintiswano iqembu lenkezi Platinum lizahlangana neleRecreativo do Libolo elase-Angola ngenyanga ezayo. Kumncintiswano weCAF Champions League, iqembu leCapes United lona lenelise ukudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokuba litshayele Lioli elaseLesotho nge-2-1 ngesonto. Umdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe kweleLesotho ubuphele zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni. Iqembu leCapes United lizahlangana neleTP Mazembe kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngenyanga ezayo njalo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kuzamele libophe ziqine kusasa emdlalweni walo wesithathu elizawudlala leli Afghanistan ohlobo lwe-One Day International njengoba lidliwe kumidlalo emibili yakuqala edlalwe ngempelasonto edluleyo. Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolwesine iqembu le-Afghanistan linqobe ngamaranzi alitshumi lambili sekusetshenziswa umthetho we-Duckworth Lewis ngemva kokuba lumdlalo uphazamiswe lizulu. Ngesonto iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamatshumi amahlanu lane. Kusasa adibana njalo la maqembu emdlalweni wesithathu njalo abafana beZimbabwe kumele benqabele ukudliwa ngoba lokhu kuyabe sekusitsho ukuba iqembu le-Afghanistan liyabe selinqobile njengoba lomncintiswano le midlalo emihlanu. Yonke le midlalo idlalelwa esigodlweni iHarare enkundleni iHarare Sports Club. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu lakoBulawayo eMathebeleland Warriors linqotshwe nge-17-5 liqembu le-Red Arrows elaseZambia emdlalweni oqhutshelwe enkundleni iHartsfield ngomgqibelo. Lo bekungumdlalo wokuzwana amandla njalo iqembu laseZambia lidlulele esigodlweni iHarare lapho elikhangelelwe ukungqikilana lamaqembu abalisayele Harare Sports Club Under-21 kanye lele Police Defenders emidlalweni ehlelwe ukuba idlalwe phakathi kweviki yonale. Ngomgqibelo ozayo iqembu lezethekeli leli likhangelelwe ukudibana leqembu leHarare Sports Club. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.